uvice president udinga imthandazo emningi ngoba bazi ukuthi umthola abamnika wona ngohulumende omkhulu kulaye kakwazi ukusukele ngayo. Ikuzama uzwa egijima esiya kuthi kwakuyi-constituency emadevelele ndawo zangobo yamakhiwa one kwakuya abantu abazekhulumisa yona so kutshengisa ngabantu bezimbabwe ababulana nayo. Okwesibili embona ngazathi uvice president njengomuntu okhangano excited ngokuqhathwa utshengisa umuntu othanda imali aluba abantu abajoye uhlobo bayekele ukungena ezitolo zakhe ukuyathenga
laye engathi ulo wakhe umbono mhlawumbe ule mzekeliso yokukuxhasa lokho akutshoyo singathi lapho angabe phambanisa khona kakhulu kungaphi.
Umgabe wayengu-prime minister welizwe umgabe kulama-videos umgabe ngokwade watsho ukuthi it was an element of madness ayakazi ethi kulo munye umuntu ayemsebenzisa so mbona ngazathi umuntu ozama ukuthi umgabe was not involved kimi uzeluza i-currency yokuthi ngimlalele in anything ngoba is not honest in anything.
Lanxa umnumzana Jonathan Moyo esithi kavumelani lo mnumzana Mphoko uthi udaba lolu lwaxoxwa kusayinwa isivumelwano se-Unity Accord lo Moyo umnumzana Joshua Nkomo lithini lina ngalo?
Uhlupho ukuthi khona uma ukhuluma ngegugurawundi ukhuluma ngabantu ababevela emulini thize abafayo kawukhulumi ngabantu ababevela kuzaphu ukhuluma ngabantu ababevela ezimulini abanabo komuyo kundlovu kobani bani so kazoza wathi ukuhamba kuyehlangana izano lezaphu uthi sokuqedeni izano lezaphu zamise ukubulalana kwabantu but ababulala abantu kuvuza ukuthi befezane lezihlobo zabantu abafayo yindlela yoku-adressa igugurawundi zisezisitude zona zifuna ukuthi kungabanjwa njani hayi ukuthi ngoba izano lezaphu zanjani zabhalelana isivumelwano.
Inhlanganiso yakho yakhweza udaba oluphathelane lokwegugurawundi emthethwandaba
lwahamba e-high court inkosi yathi kakukho agent so esesikumelele kathesi ukuthi inkosi ithe sihambe inormali court process so yikho esingani sizakwenza.
Kayisiwe yedwa mnumzana Mphoko lezinye eziphatha amandla zezanu PF kakhulu ezazikuzaphu
uhlupho mbona ngazathi bonke bona laba bantu ayisikho abakukholelayo kodwa kuyisibonelo sokuthi basebugqilini kanganani umuntu osebugqilini ujayele ukwenza intando yalawo omgqilazayo kodwa ngasesi wonke umuntu uyavumelana ukuthi one kakulanto yalungiswayo ngiyenixoxe labo mina two kuyadingakala ukuthi ngabe kuyaxoxiswana kodwa uhlupho yokuthi akula muntu brave enough kube bona labana abantu to say there is a problem sibamba kanjani kodwa singadilizi ilizwe.